udubo lokusilela kwamafutha ezimota luqale ngomvulo njalo kuthe kufika olwesithathu kungasela ngitsho lethonsi lalawo mafutha emagalajini okudala ukuthi aqalise ukuthengiswa ngomkodo. Isigubhu esithwala amalitha amahlanu sibiza amadola alitshumi lambili $12 kulabo abathengisa la mafutha ngudlu. Lokhu kudale ukuthi abatshayeli bama-tax labo bakhweze imbadalo yokugada izimota zabo ngesilinganiso samathumi amahlanu ekhulwini 50% kusukela ku-50 cents umuntu ngamunye kusiya ku-75 cents. Umnumzana Amos Ziba ngomunye walabo abalele egalajini lezuba ngolwesithathu belindela umafutha njalo uthi lokhu sekuphazamisa ibhizimusi labo.
Sileke khonapha egarajini sesithubekile lapha egwanda bakithi thina njengatho driver bomjove emateksini asisachovi sishona simile siyabe sikatshiwe njalo nxa siyofika kumnikazi wemoto ayebefuna imali yakhe eqotha umsebenzi.
Umnumzana Thamsanqa Ndebele uthi uhulumende kumele athele lawo mafutha emagalajini ngobunengi ukuze labo abathengisa ngentengo ephezulu nsitha behluleke ukwenza lokhu.
Kasikutholi ifiwele njani enele, but nxa singaba layo kwabe kubanda sibe layo kuzuba sibe layo kokudlovu sibe layo kwa-Caltex at the same time sibe layo SMG. It means labantu be-black market bangasebesiba ku-disadvantage. I-market yabo sinjani free profit. So sile challenge enkulu sele ukuthi abadala labo basibonele into le bakulungisa.
Ayisibo bezimota kuphela abakhala ngodubo lokusilela kwamafutha lokhu. Umnumzana Gekeletso Sligwana uyemba igolide njalo uthi umile ukusebenza ngenxa yokuthi imithina isebenzisayo ifuna amafutha.
Mayelana nesendela dizi owathe sudule sesilalo idizili ayikho sesila amalanga singasebenzi ngoba ama-generator nama-compressor konke sisebenzisa idizili. So idizili kusukusele emuva kakhulu ngoba simile owathe sasisebenzi.
Umnumzana Mduduzi Thuma ebandla eliphikisayo ele-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ngomunye walabo abakade belinde ukuthela amafutha njalo uthi lolu dubo luveza obala ukwehluleka kwahulumende.
Abantu abaningi mbonile endleleni ekuseni bebewokha besizethana nxa kuthi akula fuel egwanda. Mbona ngathiwa uhulumende okhona uyehluleka ukuthi aqede udubo olukhona ngenxa yokuthi abamagaraji ma ubabuza bathi abala foreign currency ukuthi bathenge ifuel evele ivela emazweni. Uhulumende uyehluleka ukuthi alethe i-foreign currency eningi abantu bathenge ifuel loba ngithi bewode ifuel ibe khona ibe ningi iyenelise ukuthi ikwane elizweni.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bed Nico Ncube kathandanga ukukhuluma okuningi ngalolu daba ezinde luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.